Kuliqiniso ukuthi u-Emmerson Mnangagwa udinga i-political relevance emathebeleland ngokuyafika kwakhe enyama yendlovu, kungakhathalekile ukuthi asosikhathi sama-elections. Kodwa-ke uyakwazi ukuthi imathebeleland ayimboni njengomuntu olusizo kubo, kulandela i-role yakhe kumbe indima yakhe ayidlala ngesikhathi sombhuqazwe. Kungakho-ke sizambona ephitsheka esengumuntu ofuna ukuhlala esemathebeleland, kodwa singakhohlwa ukuthi ngabo 1984 esendaweni yaseLubani nguye owayekhulume wathi abantu beMathebeleland bangamawu bafuna i-DTT. Ngelanga elalandelayo kwavuka kuswelakala abantu abafika 55 esiwale eLubani. Nguye lomuntu owayefuna ukuceda abantu beMathebeleland ngombhuqazwe igugu round. Namhlanje simbona esechoba-choba esiza ngapha, hayi ngoba uyabathanda abantu beMathebeleland kodwa ngenxa yokuthi udinga ukuthi abantu bemthande, ezenze ngani yena ungumuntu olungileyo. Ngesilungu sithi ungumuntu lwana who is shedding crocodile tears ebantwini basemathebeleleni.
Uhlelo oluyilo olufunwa nguZulu wesigaba semaNdebeleni owemathebeleleni Zambezi Water Project kukhanya kabafuni ukuthi baliqonde, babe bebhoda besiya gebha izikotsho. Uthini wena ngalokho?
Kuyadanisa ukuthi iMathebeleland Zambezi Water Trust yiyo kuphela ngathi isolution ku-problem yamanzi eMathebeleland, hhayi eMathebeleland kuphela kodwa ebizanceda lokuthi izwe leZimbabwe lithuthuke. Ngoba ukuthuthuka kwayiMathebeleland bekusitsho ukuthi layo iZimbabwe izothuthuka. Kodwa-ke sibabona u-Emmerson Mnangagwa lehulumende yakhe yeZANU-P F uhlelo lokuthi iMathebeleland Zambezi Water Trust iphakanyiswe belucikela phansi. Sibabona bebhoda belungisa izikotsho lezi ezingaso permanent solution yeproblem yeMathebeleland. Ngokunjalo u-Emmerson Mnangagwa esingakutsho yikuthi kakho serious ngokuthi uhlupho lolu alulungise, kodwa ungumuntu lwana engathi mina uyadlala ipolitiki ngempilo zabantu beMathebeleland. Sizananzelela ukuthi amanzi ayimpilo, kusitsho ukuthi ukuswelakala kwamanzi kweMathebeleland kusho ukuthi uMnangagwa leZANU-P F yakhe bangabantu abacikela impilo yabantu eMathebeleland phansi, becikela ama-projects wonke eMathebeleland phansi. Uzananzelela ukuthi akula investor ongafuna ukuzo-investa endaweni engelamanzi. Ngokunjalo kusitsho ukuthi iBulawayo nxa yayithethe njengendawo okuthiwa i-industrial hub lezinye indawo zemkhonweni eMathebeleland ukuthi kumele ziphakame nxa kungatholakala amanzi, kusho ukuthi iZANU-P F government ekhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa ayilaso isifiso sokuthi uBulawayo aphumelele, iMathebeleland iphumelele ngenxa yokuthi leyi solution eyiMathebeleland Zambezi Water Trust or project iphumelele. Yena ufisa ukuthi abantu bakithi behlale bedubeka, behlale bebaholela ukudla njengabantwana benyoni. Sinanzelela ukuthi nxa amanzi engasuswa kuZambezi, iMathebeleland izaphakama kakhulu, abantu bekwanise ukuzilimela, baziphilise langama-radiation langakho konke.